Toku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande. Hobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka kanjani izo lukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ziku 27 lwezi 2023 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla lesisi lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwama-by elections.
Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwichize njalo bakhwichize ngokufaka uca ebhokisini mhla ka 9 Mpalakazi. Asikabona abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama constituents esingawaziyo.
Kodwa abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi leli bandla linqobe kukhetho lwama-by elections.
Uthi ke leli qembu elezani TF lalo alidleki leli bandla leli kuma by elections. Lokhu sikwazi kusukela ngo 1980 kuma by elections izano kayidleki.
Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi isilungisiwe ewange okuza kwenza udubo lokucitshwa kwamandla kagetsi kube ludaba lwendulo. Kambe kuza kuba njalo. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uphiwa isicoco sokuba yintshanju yokusakaza lokwethula izindaba. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lesisi lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwama-by elections. Ukhetho lolu luzaqutshwa edale luzaqutshwa mhla ziku 9 ngompalakazi kulandela ukuxotshwa edale lephalamende la kumakhansili kwamalunga ibandla lesisi ngozithi nginobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Sixoxele sikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo.
Bekusungulwa umkhankaso enkulumane kuwadi 23 oqondane lensizwa uBruce Mmeli Moyo. Umkhankaso lo uqondane lokhetho oluzawuba khona mhla ka 9 Mpalakazi. Siyazi thina ukuthi akula sikhathi nje eside uSengezo exotshe abantu edalela eParliament ezitshela uZulu etshela abantu abaningi ezitshayisifuba nje yena esithi yena nguye unobhala jikelele we-Citizens Coalition for Change. Asivumi ngoba azizange sibe lomhlangano lapho okwabekwa khona uSengezo Chabangu ukubana yena usengunobhala jikelele. Kuyinto ephula amalungelo oluntu. Siyazi ukuthi thina siyizigqili ngaphansi kweZANU PF ngoba lapha eZimbabwe siphethe ngesandla sonxele.
Manje njengoba kuthiwa umnumzana Sengezo Chabangu wahamba emthethwandaba efuna ukuthi labo ababeqotshiwe bengazancintisa njalo, likuthatha njani lokho?
Abantu abangena ekhetheni njengoBruce Mmeli Dube nxa bexotshwa edale ePhalamenti kutsho ukuthi uSengezo uyabe engafuni ukuthi abatsha befunde inhlelo zelizwe, njalo uyabe etshengisa ukuthi yena akathandi ukuthi abone ama-youth abatsha bethatha izikhundla befunda lokho okwenziwa ngabadala. Njalo umuntu uyabe engafuni ukuthi ilizwe liguquke ngoba nxa singasafundisi abatsha ukuthi ikusasa yethu kayikho.
Bona abantu bathini abavoti? Sike sezwa kwengani bakhona bathi bona sebekhathele ngokuya siyavota abantu bexotshwa. Elina elikhuluma labo bathini?
UBruce Mmeli Moyo yinsizo eyazakalayo kuwadi 23 enkulumane, njalo abantu abaningi bayafunga sibili ukuthi bazaphuma besiyavota. Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwichize njalo bakhwichize ngokufaka uca ebhokisini mhla ka 9 Mpalakazi. Asikabona abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama constituents esingawaziyo. Kodwa esikwazi thina yikuthi kuwadi 23 enkulumane abantu bayabheja sibili ukuthi bazabisela lo abamvotela bathi kabafuni ukuthi usengezo abanikeze inkokheli bathi bona bazazikhethela njalo umuntu abamthandayo nguye uBruce Emeli umfokamoyo ye kunzima kakhulu ukuthi sikhulume ingqondo zethu umbono wethu emsakazweni ngoba siyazi thina ukuthi asikhululekanga elizweni lethu njalo sinokucabangela ukuthi imithethwandaba yethu ingabe ilamatomu ngemva ngasese amatomu ezanuphiwe okutshengisa ukuthi kwesinye isikhathi into esiyabe sibona ibalulekile ilula nje kwesinye isikhathi ingagcina isiphica ngendaba zokuthi izanuPF ingenisa indaba zombusazwe umthethwandaba so kunzima kakhulu ukuthi sikhiphe imbono yethu esingakwenza ukuthi thina sikuchiye sithi amagqwetha ethu yiwo aseza nika imbono ngoba kathesi thina sibona ukuthi sikhokhelwa izigilamkhuba njalo ukuthi sitshela abantu into eyiyo kuyasihlupha ngoba izigilamkhuba ziyabe zingafuni umthetho oqondileyo ziyabe zifuna ukuthi thina silandele eyabo imithetho ephula amalungelo oluntu
umnumzana Swithani Chirotsa isikhulumeli sevandla lesi-CCC kobulawayo imizamo yokukhuluma labanye labamanye amabandla azancintisa yehlule kodwa ibandla leZANU-PF lisungule umkhankaso walo kuviki edluleyo lapho eliyazise ukuba amalunga edale le-Politburo yiwo azakhokhela lomkhankaso kusenjalo ingcwethu yecubungula ngezombusazwe umnumzana Max Mkandla utshele iStudio 7 ukuthi kuza kuba nzima ukuthi ibandla le-CCC linqobe kukhetho lwama-by-elections nxa kulandelwa imbali yaleli bandla
iqembu leli elesisisi leli le-CCC nxa nga behambise kuhle uhambiso uhambo lwabo basukuma bonke ukuthi bevota bazababisela bona labathi vele bekhutshiwe ngobana bona kabamelanga bedele kumele besukume ngobuningi babo njengakhona lokho babevele bekwenzile bebisele abantu babo kuyenzakala lokho okuqakathekileyo ukuthi izizathu zokuthi laba bantu bekhutshwe kumbe bebizwe kuthiwa ngama-recalls lawa bebizwa ngumuntu abamathi kabamazi bona baza kuphatha njani njalo lakho lanxa kungaba lezigwenxa khona laphana ngoba abantu nxa bethiwa khona bathiwa recall kumele kuphela kuqale kuyiwe kuma-disciplinary hearings hhayi uthi kuphela kuphonga kuthiwa khona kaseyiwo malunga ebandla anti kuyahanjwa kwi-hearing so khona lokhuyana lakho kuyinxwala vele into ye-CCC leyi kayiqedakali ukuthi ikhangele ngaphi ivela ngaphi akucaci kodwa ke ngesukuzwa egudwini phansi lapha kukhanye ngathi laba abanye bafuna ukuyabisela abantu babo bathi bona bazahamba ngobuningi babo kube kanti njalo lithuba leZANU-PF kumbe any other party kumbe independent ongangena laye khona laphana encintise sibili ngokuzwayo angawini ngenxa yokuthi inhliziyo zabantu sezenyele ye kuyenzakala ukuthi khona laba be-CCC becine bengayanga vota ngobuningi babo kodwa bangasukuma ngobuningi babo bazaphinda bebisele bona labo inkokheli zabo lezo kade bevele bebafakile kuyabongela amehluko laphana kuthi ke leli qembu eleZANU-PF lalo alidleki leli bandla leli kuma-by-elections lokhu sikwazi kusukela ngo-1980 kuma-by-elections iZANU kayidleki so angazi njalo ukuthi khona impumelelo izaphuma isithini khona laphana mhlaka 9 xa i-date le ingasatshintshwanga ngama-developments abe senzakala njengoba indaba zakhona zisese-court
yena uZulu kukhanya esithi sekhathele ngokuthi abe siyavota abantu ababavotelayo basuswe ubona ungani kuzabangela na ukuthi abantu bengavoti ngobuningi
ye uZulu khanya engazani usekhathele ukuthi abantu nxa bevota telwa baphinda belandele sebesiyakhutshwa bekhutshwa ngendlela bona bathi bona bazibona ukuthi zicace ngathi ziyangaphi engubani obakhuphayo pho ke nakhiyana lakho kuyenza ukuthi khona uZulu ecine esenyela enhliziyweni ezihlaleni kodwa ngokufuthelana kwakhona okubonakala phansi kuground kukhanya engazani zindala zombili kuzacaca ukuthi onguye kanye ngubani kukhanya engazani kumi njalo kuground lapho so lathi sizabe sibuke sikhangela ukuthi kuyabe kuminjani okukhona ukuthi la uZulu angazanyela nje inhliziyo kahambe kwenza ama-rights akhe etshengisele ukuthi vele yena befunani bona angazani lapha zindala zombili
lo-ke ngumnumzana Max Mkandla ocubungula ezombusazwe Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi ezigaba ezithiwa Unit 7 lo Unit 4 isilungisiwe ewange okuzabangela ukuthi udubo lokucitshwa kwamagetsi kube ludaba lwendulo. Kodwa ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi umnumzana Joel Gabuza olilunga njalo lebandla le-CCC uthi kavumelane lohulumende ukuthi udubo lokucitshwa kwamagetsi soluphelile. Udaba lwezesa lapha sizwe ukuthi kubana isilungile imitshina yakhona sokuzaqalisa ukuba ngcono ukucitshwa kwamagetsi. Ungathini wena ngakho?
Ngizona elizwele elikhulubekile yini modi wonke wonke amazwi akuphela nje ukuthiwa amagesi ayacitsha. Elinye i-generator lingacitsha, elinye should take over. Vela abantu abafanana bezibona ukuthi amagesi ayahamba. Ubungcono mlanga ibone ngoba kathi into edinga akubona amagesi abantu barana ngama-generator. So ubungcono bakhona sibuye. Amagesi asilapha.
Kodwa siyezwa phela uhulumende uthi yena imitshina yewange isilungile asoze sibone na ukuthi bangcono.
Ubungcono bakhona ukuthi umuntu ebe lamagesi ngesikhathi asifunayo sonke isikhathi. Ayikhona ukuthi amagesi akhanye isabelwe abantu iphelekile akufananga okunjalo vele afake sikhulume ngakho. Anti yabona kudala khangela ngama-1980s sitatile izwe lethu okungakazuzu wakuyezona ukuthi amagesi ahambile. Kana ziyaye nakazihamba amagesi ayisibe ngahamba abantu bemanga ngi-30 minutes yabe sekuwona. So amboni ukuthi kuzaba lomentula ngoba sike sakuzwa lokuthi amagesi asiza kuba ngcono kumbe sekuzeka ngani this but asiboni mehluko thina.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuze amagesi angadlali ecitshwa njengalokho kwenzakala?
Yabona ukuthi i-government idala ngengqondo zabantu. What the government must do that is a channel of energy. If they plan everything, right, the growth rate, the economy, the immigration, I'm not getting so up now, my name won't get on. I'll call around, my name won't get on. Then what we do is plan. Well, I'm a project, I'm a name. I'm an independent power producer, but I'm a license worth about 2,000 megawatts. But the world, they're only about 15 megawatts. I think I've seen 15. Also, from Kosi, Kongelo, Kongukulu, and Yokwaita, and Hani, supposed to have the same Yamaketi, Kadirangani, but took a gold, you could be 20 years ago, Kuruna, and Aka, and Aka. I would be a Maketa, Syria, and we call Lea Bakuma, and Iowa. This is a fair, but we need sustainable Amaketa, and Azaba Eko, and I think this card, we write it in Zura.
Ah, okay. Lo-ke ngumnumzana Joel Gabuza ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi njalo elilunga lebandla le-CCC. Intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda uphiwe isicoco sokuba yintshantshu yokusakaza lokwethulwa kwezindaba. Usibanda ube ngomunye wabaphiwe izicoco ngomgqibelo embuthwaneni owenziwa ngeminyaka yonke oyiRoyal Bulawayo Arts Award. Ake sizwe ingxoxo esiyenzelo Sibanda.
Ngithanda ubonga uZulu wonke abalaleli bangilalelayo emsakazweni abangilandelayo kumakhasi okuzilibazisa ngalesi sicoco ngisiphiweyo kungenxa yabo ukuthi nginqobe ngithole lesi sicoco esokuphiwa ukuba nguye ke umuntu ophumelele udlula zonke intatheli ezindaba lokuba ke umuntu osebenze kakhulu kulezi zokusakaza. Njengomuntu osebenze kulezi intatheli zindaba lokusakaza kweminyaka engamachumi amathathu adlulayo babone usebenza kwami obana ngisebenze lokho ngikusimo esigaba esinye ngingehli ngingehluleki kodwa lokho ngizicansa ngisiya phambili ngisebenza ke into ezifuna ukuzwa yiwo abantu bathi bathanda ke singathi ke intatheli zindaba kumbe ngumsakazi owatshela izinto eziqiniswa ngaso sonke isikhathi ohlaziyayo hayi lo ke ulo olandela ke elinye ukhohlo bathi ke ukusakaza kwami ngimela iqiniso njalo le ndaba zami engizikhiphayo izimele yiko kwenza ukuthi bajabulele ukuthi bangikhethe.
Kukhona yini ongakutshela intatheli zindaba ezisakhulayo
ukuthi zenze njani umsebenzi ukwenzela ukuthi lazo zibe lesisindo njengawe kumbe uthola ezisicoco.
Kuntathele izindaba ngithi mina ongalandeli ukuthi ubani usakaza kanje uthatha indaba zakhe kanje, thatha izindaba ngendlela oyiyoyona nesipho leso olazo uzenzele ngendlela oyenza ngayo, hayi ukuthi ulandele ukuthi ngifuna uba ngozibani, ngifuna uba njengozibani, njengozibani abantu bakuboni. Bathi ke bese benanzelele labakhetha ukuthi ke igama lami lwethu eze Jesus Banda luke laba yilo luke lihleli liphezulu njalo liyaphezulu likhuphuka. Bathi ke wakwenza ukuthi bathi ke hayi ke umuntu okhangelelwe ngabantu othandwa ngabantu ke ikakhulu kobulawayo lemathibelelende ngeze Jesus Banda.
Alo ke Ezra Jesus Banda intathele izindaba ye Studio 7. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo lezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wele Sierra Leone umnumzana Julius Maada Bio usefake ilizwe lakhe esimeni sokungahambi-hambi i-curfew kulandela imizamo yokuhluthuna amandla ngabanye abebutho asebebotshiwe. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umanyano wamabhishopu esonto yeRoma usuveze ukuba uxotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC sokungenye indlela yokuhlukuluza uZulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani bantu iStudio 7? Mina ngiyaphila iStudio 7 andi ngikhuluma noPetro lana ulane iBit Bridge. Bengicela ukuthi nami ngiphawule namhlanje. Bengithi khona bengiphawula ngale ndlela okokuthi khona laba sesikhathele mani ngoshabalala nge-CCC nge-ZANU-PF. Kunini kukhulunywa ngakho? Ushabalala nxa kade waxosha abantu bafowethu, ushabalala la uyenza i-right yakhe, kanti la uqhuba amatobhaki naye i-CCC la iqhuba amatobhaki, i-ZANU-PF la kwa matopa. Sesikhathele ngokuhlala sisizwa amatopa, hayi ungakhulunga ngala amanye amaphathi. Kusho la amanye amaphathi ongakhulunywa ngayo amaphathi right ke lawo. Lezi okuhlezi ukukhulunywa ngazo ngeza amatopi, shabalala, triple C, ZANU-PF. Yiwo amaphathi obugebenga wona la ohlela ukukhulunywa ngayo. Wona la o triple C nabo oshabalana nabo nabo ZANU-PF. Kunini kodwa akeliye kusenzela bo amatopi lapha. Yeke nje ukuhlala lisitshela ngamatopi. La amaphathi kusho la ongakhulunywa kulunyonga uwamaphatha right ke la. Hayi mina angisupporti party, ngiyaxolisa lapha. Angina party engisupportayo kodwa ke ayilile isixolile nabantu ohlale lusitshela sisitshela ngani ngani mhlawumbe nalingcono la. Alikho ngcono lonke likusho ubugebengu ngabe nje kuphela. Hawu,
Mr. Joseph elikunyelela lonke. Mina ngibona ngani sisisila kokulohlupho uPresident wethu. Bona bangapho fast ayizwi uwamaphila khona pana ebandleni lethu. Ulo kuba ngudictator. Sicela bakithi tikunazelele khonokho. Zonke lezi zinto ezenzakalayo mhlawumbe ziphehlwa yikhona lokho kuba yidictator kwakhe. Umbona ingani ukuzasihlupha. Akunazele sibi hawo. Ngake ungumfana omncane sibili kodwa hayi ufuna ungani uba le ngqondo zokuba dictator. Asuke kikholokho.
Kunjani msakazi? Kunomunye umama okwakhuluma lana emsakazweni athi yena amashona ngeke azanikeza amaNdebele umbuso. Sithi ngimtshele ngikutshele something mama. AmaNdebele ahlakaniphileyo awudi awudini umbuso weZimbabwe. Ningabusa liyovusa umgqabe nabomboyane handa osekuruka gubi kusiya khona nelitshintshani kuze kubuye uJesu. AmaNdebele ahlakaniphileyo angeke abe nendaba nakho lokho. Thina sifuna nje uzivuse, sizivuse, sizenzele okwethu emaNdebeleni. Ngibuhlungu nje ngala maNdebele alokhu ebhize egijima ngemva kwabochamisa neZANU-PF. Uzuza umuntu omdala esithi mina ngiyazifela ngochamisa. Hayi maNdebele ake liphaphame. Vukani maNdebele. Ngiyabonga msakazi.
Ye, kwiStudio 7, kwiStudio 7. Mina ngilombuzo lapha ngobabuchabanga ukuthi kanti ubabuchabanga njona ethi udilunga le-TPC elinamandla okumisa amanye amalunga eyinkokheli enkulu ku-TPC. Sibona abantu be-TPC lapha abaningi bayathunjwa, bayabulawa, benziwa zonke izinto ezibi. Asikaze sizwe comment yakhe yena uthini ngalaba abantu ababulawayo ezimfeni ngabonakala. kwali kuhamba njani kahle kahle ngikufuna ukuzwisisa kwamba ke okwenza ngatholakala izinsini kumbe engazangali ukukhulumisana abantu abazi isifo kumbe engalangisolo nje ukuthi abantu indaba yokulanga licatshiswa ngale ndlela yikho lapho engifunguzwa khona kwamba ukuthi angazi umbuzo lapho ungafika njani endleleni zakho uba kushaba ngulapha angazi ungafika njani endleleni zakho ukuthi laphendula yakho ukuthi kade uthini ngala abantu abatshontshwayo babulawayo elizweni elikhululekileyo ilizwa ngithi kuthiwa likhululekile kodwa sibona abantu bayacatsha elizweni elikhululekileyo.
Sanibonani, sanibonani nonke abestudio 7. Ngiyanibingelela yimi ku-90 old year. Ngithi mina kanti laba bantu ma besithi iparty yabo ithandwa ngabantu bonke eZimbabwe yikho bebusa ngoba bathandwa ngabantu bonke. Kati ifazi bancedisani ama-CIO konke lokho kungabantu okubancedisayo kubancedisela. Kati ngubani umuntu owathi enomuzi wakhe akhalele ukuncediswa uyabe anti ukuncediswa yikwehluleka. Ma usehluleka kumele uncediswe. Yikho bedala abantu ababancedisayo ngoba bayehluleka njalo bayakwazi ukuthi abantu ababathandi ngoba ma abantu bebathandi uyakudingelani ukuncediswa. Ma ibhasikili lakho lilungile lingapontshanga uyakudingelani isorijeni anti kumele ugade kuphela uyefika esitoli.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, igama uVusumuzo wahade. Ngicela kuphela abantu bangakithi ngaphasi kombane zibe into one kuphela into engifisayo ngempilo yami. Ngithanda ukubathembisa ukubambana bebe into one. Beke ukuloku supporta into zemali zempumalanga le. Hlanganeni kwahlala kubusana bempumalanga njalo kuphela. Hlanganeni omapolitical party ngapha kithi emathebeni hayi hlangane bebe into one. Ukuthi wonke umuntu ongamathebeni evote iport one ngapha kithi emathebeni. Hayi uhlala sikhuluma abantu balempumalanga. Yonke into yibo, yonke into yibo. Siyaxabana manje yibo. Asiyekeleni izinto zempumalanga lezi. Sibumbaneni thina ngapha sibe iparty ye one. Hayi ube sixabana kanje. Uzimdebele uthunga indebele umdebele awukhuluma indebele uthini lokho akulanto esiyenzayo hlanganeni siyinto wathi siyimbunzi kuphela into ezosisiza masho ukuphila kahle thina abantu bangakithi ngamathele hayi kule support amaphatha entshonalanga le hayi la maphatha ngapha kithi ahlangane into wathi.
Studio 7, Studio 7 njani hawu kanti laba abantu bezanu lapha abantu abambe CCC babulalana bodwa bakuthatha kuphi iZANU-PF vele niyazakala ukuthi vele yona ngiyokubulala abantu ngesikhathi sekugura hundi kulala abantu namanje lokhu sababulala even bona bodwa bayabulalana phakathi phakathi khona pana ku ZANU-PF so loko ukuthi CCC bulala abantu bakuthatha kuphi abananhloni abananhloni shuwa abananhloni laba bantu beZANU-PF hayi ngibona ukuthi basesenenhliziyo ezinjengezabanye abantu sebenenhliziyo zensimbi straight
kalacha sanibona Studio 7 ngibingelela nonke balaleli wokuqala nje sacela imigwaqo nebhedlela kuye kuyekwe nje indaba ophugeno esengezo into engasize ngalutho kokuqala nje sacela kulungisa ibhedlela kulungisa imigwaqo nabo labo lokho befuna ukuvotelwa befuna ukuzenza abantu ngamagama ethu okuqala nje abalungisizwe ke kulokhulunywa indaba yabe engazukusiza ngalutho.
Studio 7 salibonani, salibonani hey asazi noma kungenzeka kube yinhlanhla ifundo le yami irekhodi ngoba hayi kunina msho seyi 1000 ama message sihlala sithumela ngisho ukuthi afunde. Mina ngifuna ukuphawula ngalo baba lo othwa ngu-Angleton, kuthiwa ngu-Angleton Sibanda. Lo baba asazi noma uphilile kuhle ekhanda indlela akhuluma ngayo le egxeka ngayo i-CCC ulimi lwakhe siyaluzwa lugovile mayeza akhuluma ngokuthi yena sengezochabanga ukhuluma ngokudelelwa emathoeleleni laba abarikhole emashoneni ke ngapha emathoeleleni hayi lo baba akazama ukuphila kuhle ekhanda nxa kuthi yena sele problem akahambe engutsheni ayohlala labanye bakhe abanganabaphilanga kahle emakhanda ngoba into ayikhulumayo le ayivuthwanga nokuyazwakala nje funa ukuhlanhlathi igange ngene igange siyale.
Studio 7 linjani liyaphila yini bantu hayi langa yeke liyeke likulitshisa ngibona lisezotsha liwatshele isibili ukuthi hayi langa lizaba sezobatshisa izibona izulu angeke line bebulala abantu ngalolu hlobo licabanga ukuthi unkulunkulu kuhambe yena uyathanda shu angathi le odi yami ingafika kumnanka vela ngeke lini izulu idlala izaba swaswatha sibili bebulala abantu ngalolu hlobo abantu igazi labantu likhala unkulunkulu ebhedi labantu bakhe bebulawa angathi kubulawa inyoni kubulawa umphefumulo womuntu kubele sekuthiwa ye kuyatshisa ye ugawule ekhaleti kuyatshisa ye kuthinithini ye izulu ye kuyafiwa kuzafiwa vele unkulunkulu kafuni into abayenza cabanga ukuthi bayenza into enhle kade babulala abantu nini kuthiwa unkulunkulu kabanika izulu
ngizoba ngekeline ngekeline uNkulunkulu ebona igazi lichitheka ngalolu hlobo izulu liyigazi lelo abalichithayo uNkulunkulu wenza umuntu ngofanekiso wakhe laba abantu ababulala abacabanga ukuthi kwa uNkulunkulu uyathanda ebona abantu bebulawa abantu bekatshwa ngezindemba bekatshwa uNkulunkulu kuthiwa khona ayivume kuphela nisizulu lakhe yini uNkulunkulu laye usinika izulu uma ingabe jabulile kodwa le ndlela eyenzakalayo eZimbabwe eyenzakalayo kubulawa abantu abangalacala igazi lichithwa akulazukele abazalibona ilanga le-achisa sili bayatsha bafrayeka yabonga Studio 7 lidlulisa imeseji le kugawule nomnankako
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika, ukhetho lokudinga umongameli welemelika luzenziwa ngomnyaka ozayo lukhangelelwe ngamehlo abomvu ngabamazwe achiyeneyo kulandela ukukhokhela kocwaningo okwenziwa ngumnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli welizwe. Kambe uzanqoba na umongameli Joe Biden umnumzana Trump. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Esizamele sikubone ukuthi i-economy ye-America yabihamba njani ngoba yikho kuqakathekileyo mase sikhuluma ngama-elections ka-2024. Okwakathesi abantu ngathiwa bayadubeka ukuthi badinga izimali zokuthenga izinto ama-basic commodities lokufaka labo i-petrol ekuhambisa izimoto zabo lokuyenza extraordinary things ngezimali eziyabe zikhona in the market. Okwakathesi ngathiwa izinto zonke zi-tight but imisebenzi ikhona and kuyongathiwa kule peace in the country akusela kuthethisana esasikubona laphana uTrump ekhona lokuba toxic ngathiwa udlephana ngendaba zepolitiki in America. Ukuthi abantu bazamsekela for 2024 ngiyabona ngathiwa uTrump le base yakhe vele engasoze itshintshe noma kuthwani. Samuzwa laphana ngo-2016 ekhuluma esithi engadubula umuntu ku-New York Fifth Street vele akula muntu ozambopha. Baye-ke bahle bathi hhayi umuntu yena lo odutshilwe ngu-Trump nguyabo we-wrong. So he's very confident block yakhe yena le ukuthi ivele izamsekela noma sokunjani ukuthi bazakwanisa ukuba more than abaka nomzana Joe Biden next year yikho ongathiwa kuzaba le nkinga khona ngoba siyakwazi ukuthi i-America ama elections I decidedwa ngama independence and suburban women ama and educated college educated women yibaba ngantha they are the deciding factor so kwakathesi sabona lapho esihlala khona e-Ohio ama educated women lama suburban women ahamba lama Democrats so a year before election ya next year angikwazi ukuthi kuzukuchona khonoko ngoba babefake izinto ze abortion so yindaba engathiwa yayi idonsela abantu abanengi ku democratic ideas
sibona kusenzakalani lapho ukhetho soluseduze kungaba labanye yini abangancintisa abantu abangabakhangelelanga abangaphuma kubandla lama republicans kumbe elama democrats kumbe umnumzana Trump singabona kunguye onganqoba kumbe ongangena kuma primary elections ukuze ancintise kukhetho njalo kungahamba njani la
mina kuma republican ngibona ma uTrump engavotha ngendaba zakhe ezingenayo next year lapha bangamkhipha ukuthi angabe yi representative ye Republican Party ngibona two scenarios either uzahamba njenge independent athathe ama votes ama Republican and then mina mbabona ku Republican Party ngantu abazithulele mina mbona u Liz Cheney lo Paul Ryan iba ngantu angama dark horses ngibabona kuma Democrats ngibona u Gavin Newsom u governor we California lo governor we Colorado Hickenlooper bona laba bayi two and then the other dark horse ngiyibona yoma Democrats u Hillary engaphenduka to surprise everybody
Hello, ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 engapha kwele Melika. Hayi isikhathi iso esesidliwe ngumangoye. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ntambama ngo half past 7. Igama ngo Chris Gande.